Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela i-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakoBulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo amanzi olwegwayi Sangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabaseSouth Africa abangamaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Lokhu kwaziswe ngummeli wele China eZimbabwe izolo. Amajekiseni alungiswe yinkampani yaseChina iSinopharm aphiwe iZimbabwe kuqala afike eHarare kunsukwana ezedluleyo njalo yiwo asetshenziswayo kathesi ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezigoqela ezempilakahle. Isipho esitsha lesi sitsho ukuthi eleChina seliphe eleZimbabwe amajekiseni afika phose ingxenye yesigidi 400,000. Izikhulumeli zikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wazise izolo ukuthi uhulumende uzathenga amajekiseni adlula kancane isigidi 1.2 million avela kwele China. Kodwa abantu balokuthandabuza ngejekiseni laseChina leli besola ukuthi lilawo na amandla okuvimba imikhakha yonke yecoronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 oxoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance yona iphathisa izibhedlela ezijeneyo ngempahla yokusebenzisa ekulwisaneni legciwane lecoronavirus umfundisi uSenisibanda.
Kuyabongeka ukuba iChina isinike ini donation 200,000 injection. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi, ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane weCovid ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadakala lokho abathi ngesilungu i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwazi ukuba lamandla lokubhodela izweni njalo. Ngakho-ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane, kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kanti lenye 8 million ezadingakala iyatholakala ngayo. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni, kodwa ekugcineni umlando lo kuhulumende ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esiChina, yena vele imali yakhe ingaphi njalo uzathenga nini okukhanyayo, ngoba nge-population elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpenxa sikhuma kubo 5 million or 6 million ama-vaccine. Kodwa khathesi sizwa bekhuluma inamba ezingani zehlile, ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abaningi ungani bayayidondela, kuyini elikubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
utubulu kona ikuta bantaba nengi ngabe kangeli zinto ezivele China baze sabu kuti into ya vina kinanga into engeke ya usa kachana ikanti mbona wama vaccine jabe kwe shugili koto ake into tingakalayo ikuti ngabe kuba lo mkankaso ugu nila abantu ulwazi ngasi kangele kula wabashacha yoga test kia tingakala njalo utama togote la lo tumazi wayo wabula wayo kumbego ya rari apumesacho ngoba into ekuqakathekile abantu bafuna ukubona abantu abakwazi ngezinto zempila kahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale injection yesichina kanjalo ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba kodwa njengoba nje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akula lutho ade bengalwenza bebesebemele bathathekele injection ngakho-ke mbona nina kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyo ukuthi kuphakanyiswa amabizo abantu asebehlabile abaziwayo ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile kutho ukuthi umuntu uyasale selesibindi.
Umfundisi uSenis Vanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7872 asebehlatshwe ijekiseni lokuvikela ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abayi-9028 ababulewe yi-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kuthi abangamachumi amahlanu 50 babanjwa leli gciwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakoBulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo amanzi olwegwayi Sangani Pipeline kanye lolwe Epping Forest. Uhlelo lwegwayi Sangani ngolokuqhelisa impompi eya edamu leMthabezi ixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakoBulawayo elithola khona amanzi. Uhulumende wathembisa ngomnyaka odluleyo ukuthi uzancedisa kunhlelo zamanzi amadamu eMthabezi, Insiza, iNyankuni kanye leKami Aquifer, Epping Forest leRochester. Uhlelo lweZambezi Water Project yilo olubikwa lungaqeda uhlupho lwamanzi ezigabeni zeMathebeleland. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Belief Gawule utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzanceda idolobho lakoBulawayo ngamanzi.
Uyakwazi ukuthi eMathebeleland region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kala konke lokhu esukwene zadlulayo kuthi i-development ingancane. So ama-project enzekala igwayishangane project leyo iqakathekile kakhulu ku-region yethu eMathebeleland iyakhulu endaweni yamanzi anjengoba amanzi yahlushupheka kule dolobheni lakoBulawayo emsukulweni nalowo khonapho emaNdebeleni emamanzi vele ayahlehleka ekushupha ngawe yindlela yokugcwalisa ihlelo ebantwini ngokuthi ama-project la alete intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi aeneleni kwabuye manzi kuyetekule sikhathi ukuthi akuye i-water rationing nani ezinzeka zenzeka. So ngoluhlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu kanelile siyalwamukela yalabantwana kotu ukuqakatheka kwalo njalo ungakhathi alilatani yayokusenzakala kunye emashukaleni ngapha kusenzakala emathebeleni amakhulu enjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela?
Kambekile uhulumende lokho uhulumende kamnandakho ngiyakuthembisa njalo ngiyakutela kuthandekile ukuthi kusukela kathesi lulandele luhlelo lolamaprojekti enala uzabona egcwaliswa amaprojekti enala ephutha anjebona kathesi amaprojekti anjengokuthi akhona lama esuka ezipayipi esuyenziwa umaba ngamakhulu amaprojekti akhulu amaprojekti ahambayo nala into leyozine khonapho ethandeke izaligcwaliswa nindela ubone ukuthiya phambili ukuthi inhlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane.
Hayi, uhulumende belulomlando. ukhulumende umele inhlelo zemidevelopment ezikhona ezibhaleni azenzele i-election sandekile ashiyo campaign i-election ingale kwakhona but kasithi izinto lezane sandekile ukukhumbula ama-third class azangenziwe ikwayisha ngakashonteso ngokuyokakhethi lesikhathi isunguliwe njalo ugqitelezwa kwayo yikuthi ukhulumende vele lomlandu ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebe khona ebantwini uhlelo lwamanzi vele ngilelo kuqakatheke kakhulu amanzi sihlalekile kumileni nabo konke kuphila nje vele ukuthi emanzini sihlalekile ihlelo ziqakathekile kakhulu azimani lokukhetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwebhasha ngani kunye lwezamezi wota project masikhangela lenzolenyamandovolo kunitha amanzi ngapha kubulawayo ihlelo sihlalekile oluqakathekile kakhulu ukudekela kanye khona ematebeleni region ekhangela ezokulima kufanele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu ibe konke sikhangela nokulima khona ukuthi sihlalekile ukuthi siyakuza kudaleka ngezathi green manzi naye khona phakathi kwesikhathi lokuthi amadolobho ethu nala khona ngapha emshukulunene emadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sihlalekile amadolobho akumele abe lesikhathi ukuthi manzi sesilela amanzi ukuthi beseresho kureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe namanzi ukuze isikhathi sethu sithuthuke kunokubana iprojekti lamaprojekti analo asihlalekile ayizothuthukisa isigaba semadebeleni region aqakathekile kakhulu ngaleyo hlelo
lo ngumnumzana Believe Gawu lespekta amandla sebandla lezanu PF eMatabeleland North ube xoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esecholocho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa. Ababuleweyo laba babikwa bedutshulwe eBeria laseHillbrow. Kodwa abanye bathi ukubulawa kwabantu laba akwenzakali mahlayana ngoba kukhanya kulempi yabonogada hathi uZulu Mathupha. Sixoxe lentatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umxolisi Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi bayabulawa amahlayana abeZimbabwe khona le kwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabase South Africa abangamaZulu. Into eyenzakalayo ukuthi emavikini amabili adluleyo kulabafana baseZimbabwe kumbe ngithi abacatshangelwa ukuba ngabaseZimbabwe abasuka baya kwenye indawo eHillbrow kukhanya babesiyabamba inkunzi bafika babulala umuntu obelinde lapho oyedwa ongumZulu. Kwakusukusithi ke abafowabo baloo ndoda basebelandelela umkhondo wabafana laba baseZimbabwe kukhanya babulele abanye babo. Kukanti kuviki elilodwa eledluleyo abafana okucatshangelwa ukuthi ngaba seZimbabwe labo bahamba baya eHillbrow bafika badubula phakathi kwamaZulu abelinde lapho babulala oyedwa kwalimazeka oyedwa. Kungakho le yimpi esiphakathi kwalaba abalinda ezitolo kuthiwa ngama-undercover abaseZimbabwe nabase-South Africa abangamaZulu.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza behlaselwa ngabe-South Africa lunjani lezi nsuku?
Kulezi nsuku udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza behlaselwa ngabalapha eSouth Africa kungani kumile kakhulu ngoba wonke umuntu ubhekane lomkhuhlane weCovid. Kukhanya ngani akekho olesikhathi sokutshona ekhangela ukuthi ubani wakuphi ungaphi. Lanxa nje eKZN abekhonto wesizwe begqugquzela ukuthi uhulumende akeze imizamo ethile ngabantu bokuza ngoba bathi bona sebelahlekelwa imisebenzi kukanti lama ukuganga kuyanda. Kodwa ukuhlaselwa kwabantu khona hayi bekungakathi kube khona ngalesi sikhathi.
Umxolisi Ncube intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Kulandela ukulandula imbiko ethulwe enkundleni yobulembu be-internet eye zimlife.com eyokuthi wayejola labafazi babanikazi. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi uzawuya emthethwani ndaba ngoba wahlambazwa liphepha ndaba leli. Kodwa umhleli walinkundla umnumzana Mduduzi Mathuthu utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bemlindile uMohati engaya emthethwani ndaba. UMohati ulandule ukuthi nguye owayekhuluma labesifazane abane kwingxoxo egciniweyo eyethulwa yizimlife.com esithi kwasetshenziswa ubuciko bemitshina yalezi nsuku ukulingisela ilizwi lakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 emaphandleni esigaba seMathebelelane South luhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lithi kulotsheketsa oyedwa obhubhileyo emgodini weVambeza Sea Mine eGogwe ngemva kokuba umgodi lo kade besemba khona igolide uhobokele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kustudio 7 egama lenkosi. Ngibulisa lonke bantu bakustudio 7 ngithi hayi umsebenzi wenu ke uphethe uyawenza kahle. Mina bengicela ukuthi ke ngibonise enye into ekhona nje eyinhlupho lapha ekhaya. IZimbabwe ukulunga kwayo kuzoba nzima kakhulu as long nje kunabantu abafana nalabo Chuma abakuzano. AmaNdebele bagcwele lapha kuzano, angazi ukuthi bayabafunani funa ngale. Yibo abancindezelayo futhi abahamba phambili nangodlame lololukhona nokuthi kungalungi lutho eZimbabwe. Yibo abakwenzayo khona khona banamaNdebele akuzana. Angazi ukuthi impela into esizayithini naleyo. Umuntu uma ezochiya usiko lwakhe ayibhubhisa umhlobo wakhe, abhubhise amaNdebele ngoba esesishoneni kulandwa yona imali nje, i-corruption ekhona phana. Ibuhlungu lento kakhulu kabe yenzakalayo. Ungakhala mpela iy'nyembezi uma ubheka uze umuntu ekhuluma umuzi ukuthi lo muntu ngumNdebele, but into ayikhulumayo so izilusizi kakhulu ngabantu bakubo. Into ibuhlungu kakhulu. Bese ngithike kulaba abasuka besiya ekhaya besazi bengahambe ngena ngaphandle bengangeni straight board. Ibuhlungu kakhulu le nto lusizi. Umuntu uzothi ubalekela indlala eGoli or eBotswana uye ekhaya, ngcono ngiyoshwela ekhaya. Uhamba nomkhuhlane futhi usiye ekhaya emaphandleni ongasoze ufike uhlolwe khona. Kanti uma ungahlala khona lapha akula ndlala ekhona, abantu bazothi kunendlala engazi bangazi ukuthi umuntu abaleke. Abantu bayaphila khona la. Lapho khona khona uma sekunomkhuhlane nje hlala khona uhlale khona. Kuphele lo mkhuhlane uhambe uye ekhaya uma uzimisele uye ekhaya. Ubuhlungu kakhulu lento eyenziwa ngabantu manje. Emakhaya kunazibhedlela sebethatha nje umkhuhlane lo besiyawunika abazali khona lekhaya, izingane zisekhaya ezihleliwe le, abantu abangalangqondo, abantu abadala abafohlayo. Kanti ungakwarantayina khona lapha eBed Bridge uhlale ke right, ube kwazi ukuthi no uchekiwe usuright udluke ekhaya. Than ukuthi ungene phandle ubaleke or ubaleke khona lapho usukukwarantayina ubaleke uyefika emakhaya. Kanti unakho lokuya subulala isizwe sonke. Lento ibuhlungu kakhulu eyenziwa abantu ababuya phandle. Ngiyabonga imuruku.
Sanibonani basakazi bami beStudio 7, njani lapha elikhona? Hayi siyaphila, ngikhulu ukopha lo okhulumayo ngelapha kwele South Africa. Basakazi bami, mina into engayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo ngoba oqala la majection la ama vaccine lawo athestwanga lapha asuka khona lapha eAfrica aze kuma trial lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba eSouth Africa i-vaccine ekhona ile yakoJohnson and Johnson yiyo futhi ethethwe ngubani? NguRamaphosa. So uRamaphosa ejovwe ngale yakoJohnson and Johnson akusho ukuthi yiyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhasi South Africa bengabe sebe-research baqeda ngayo, yingakho abantu sebeyithatha. But nakhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye. Amanesi abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebe
baqeqeshe ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo kuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwa abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafosa ukuthatha le vaccine nasekhaya lakho mina ngathi bengafosa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivele ivela kuphi angazi uJohnson and Johnson ngumseBritain ngumseAmerica kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine afani and lapha aze kuba trial especially la eSouth Africa that is why bethi umuntu akuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reacta kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke kulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni yena ephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
hello studio 7 mina igama lami ngumashanga manje ngibengifuna ukuthi ngitambama linise ngikhulume lapho emoyeni ngizizwe lapha kuradio inkinga le ngikhuluma ngayo ngikhuluma ukuthi le Zimbabwe sometimes uzothola ukuthi makuthi bayathenga ama-traders bathenge nema-donkey okushaya abantu bathenge nemota leza zama-water tank leza zokuthi abantu mabademonstrata babagijimise ngazo manje nyamuza nje kuvele ukugula kwe-corona abakhulumi ukuthi bahlie imali ayikho mara ma bafuna ukuthenga ezinye izinto bathi imali ikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezele Melika, udaba lokuthi izikolo zivulwe kumbe hatshi ngesikhathi lesi kulegciwane le-coronavirus luthwalise nzima inkokheli yelizwe leMelika. Amanye amatitshala athi kawafuni ukubuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19, kodwa umongameli Joe Biden uthi kumele babuyele lanxa bengakahlatshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni leReston eVirginia lapho ahlala khona.
Well, umumo we-coronavirus ngapha engikhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulo tshintsha. Kodwa uma sikhangelisisa izindaba sibona ukuthi hayi khanya ngathi liyehla kancane, ama-infections ayehla kancane, ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi. Kodwa okudabukisa kakhulu ukuthi i-America isibambe isisondele ukubamba noma ngathi kwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people, that's half a million people abantu asebesichile ngegciwane. And ma ukhangelisisa uyabona ukuthi cha buningi indlela igciwane leli elingazange libanjwe khona kahle ngo-Trump, ngoba u-Trump wayengapromoti i-social distancing, wayengapromoti ukugqoka ama-maski, ukusanitize izandla. Umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi igciwane leli likhona. Kodwa siyabona since Biden take over akakabi lesikhathi eside, kodwa sesiqala ukubona umehluko ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala. Encourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka amamaski loku-social distance. So I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la?
Angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagande ngokubona kwami ungathi igciwane leli into esizoba yipart of impilo yethu njengabo flu kushuthi kuyabe sokusiya ngokuthi hhayi abantu sokumele bathatha i-short njengoba lapha siyabona kulama-flu shorts. I think i-COVID short kuzoba into esizovela izoba lathi for isikhathi eside ngoba isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintsha-tshintsha ibe lama variant ahlukeneyo, so ukuthi avoid even i-vaccine. So angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year. I think even lawo ama-scientists abo Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo 2022 khonale after abantu abaningi sibe vaccinatiwe, lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane then liyaluza i-significance. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kuphele kusafika ekupheleni komnyaka, kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile, kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli, hhayi cha, mina ngiboni ngathi into esizophila layo isikhathi eside siza.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Zezinye zendaba ebesilazo. Ele China selinikezele Zimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela i-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. ugatsha lwezempila kahle lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.